Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 27 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumango.
Selefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Iqembu leHighlanders ngesonto lizakuba lomkhosi wokusungula inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamachumi ayithoba munwe munye.
Buya isimeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10 o'clock. Kube le nkonzanyana njengoba thina ngapha esintwini singabantu bokholo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zeBhalagwe esigabeni seMathebeleland South sezidlela evalweni kulandela ukubonakala kwamasotsha ahlomileyo kulumangwe. IBhalagwe yiyo ethiwa kwaphoselwa abantu abaningi egodini ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi. Sixoxele siphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla ohlala esigabeni seMathebeleland South saqala ngokumbuza ukuthi liqiniso na ukuthi kulamasotsha kulumangwe.
Hayi, ulithana lati siyaluzwa ukuthi amasotsha ayabonakala endaweni ezithize, endaweni zemadojeni emadogo enabole eBhalagwe khona. Kukhanya ngathi bakhona nyana sibili abantu bayakhuluma, ngaba bafaniseli bayababona, and isotsha liyazikhanyela nje ukuthi lisotsha. Kodwa okungacaciyo ukuthi bahleli kuleyo ndawo nje bavele benzani, injongo yabo yini. Kwenza abantu bazibuza imibuzo eminingi ukuthi kathi wona amasotsha la ele ndawo zawo zokuzilolonga selefunani phakathi kwabantu kulethela abantu imibuzo eminingi kakhulu. Abantu baze bakhumbule la ngemuva ngale ukuthi uba khona kwamabutho kwabangela izigemegeme ezinganani ezilokhu zilethela abantu amaphupho amabi. Yalo ngizwa ngeyindlebe ukuthi ngabona la ngapha kubo Bybridge kwenye indawo kuthiwa bakhona sibika lokhu behamba bebhodabhoda, hhayi bexoxa nje bekhuluma labantu kodwa bengahlali emzini yabantu, kuthi babehlala kwezinye izindawo ngoba sengathi omunye ukuthi mhlawumbe bangaba zihlala ekliniki kuleyo ndawo. Kutsho ukuthi kuba khona, hhayi kuba khona phakathi kwabantu bakhona.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, isiphathamandla sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Imizamo yokukhuluma labakubutho yehlule. AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi kuyadanisa kakhulu ukudonselana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-PF ngesikhathi bona bekhangelele inhlelo ezingavuselela umnotho welizwe. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Nengi elikhulumele Studio 7 livumelene ukuthi isikhathi sokulwela isikhundla kwezanu-PF kumele lithathe isitulo sangemuva uhambe phambili ukulungisa umnotho. Ukudonselana phakathi kwezanu-PF kufike ezingeni elitsha ngeviki elidluleyo lapho umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ebeke mgceke ukulwisana phezu kodaba lozathatha isikhundla sikamongameli Robert Mugabe uma echiya umsebenzi. Umnumzana Anele Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi ngesikhathi belinde ukuthi uhulumente uzawusela njani umnotho welizwe kuphuma impi yomdeni phakathi kwezanu-PF.
Lokho akusiniki i-hope njengamaZimbabwe zabakudiaspora ngoba kusoba lokuthi abantu they are fighting for izikhundla, fighting for amandla, meanwhile i-economy akulabantu oyibhekileyo.
Umnumzana Joseph Banda uthi okuqhubeka kusenzakala phakathi kwebandla lezanu-PF kutshabalisa amathemba abalawo njengezalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Wazi kraheli issue le seZimbabwe le ukuthi abantu bezana uPF lokho belwele izikhundla khona abulisana bebodwa ngabe iceleni iEconomy ilokhisiwa bengayisolve kutshengisela ukuthi sesizahlala isikhathi eside silokhu sikhona phi kwamanye amazwe njengalapha eBotswana simelele ukuthi belungise indaba zeEconomy njalo besilwa bodwa khona ngabo.
Kukanti umnumzana Bulisani Dube uyavumelana labanye bakhe esithi igedi elikhulu kubandla elibusayo kanye wonke umuntu weZimbabwe kumele kube yikuvuselela isimo esibucayi somnotho.
Kumele kulungiswe really eZimbabwe yindaba ze-economy not impi zeZANU-PF. You see, kusenza sibe jittery njengamaZimbabweans outside the country.
Ibandla leZANU-PF ngemva kokuxotsha wayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru isibone ukulwisana kuphindela. Khathesi kukhanya owathatha isikhundla sikankosikazi Mjuru umnumzana Emerson Mnangagwa nguye obhekane lo mlilo ovela ucele elilosekelo lukankosikazi Mugabe elizibizwa ngokuthi i-Generation 40. Ngingumathini Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulongile Botswana.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuqhuba imikhankaso ehlose ukuthi abeZimbabwe abasemazweni basungule amabhizimusi ekhaya. Okuninga sikuzweni kuBenedictine Hlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe bakwele South Africa sebechayele uhulumende ihlombe ngokubona ukuqakatheka kwezalwane zakhe esemazweni. Ekhuluma lephephandaba leHerald ngalolu daba, umphathintambo Mpofu uthe urhulumente ubone kulinyathelo elihle ukuthi izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ziphiwe ithuba lokuhlanyela elizweni lokuzalwa imali eziyisebenza phandle kwelizwe. Umnumzana Mpofu uthi inyathelo likarhulumente leli lihlose ukupha izalwane zeZimbabwe ezisemazweni ulwazi ngamathuba atshiyeneyo abangawasebenzisa ukusungula amabhizimusi elizweni. Kodwa kabeZimbabwe laba bathi ngeke kuqalwe ngokuthi bayosungula amabhizimusi bengakaphiwa ilungelo eligcweleyo lokutsho lokhu abafuna ilizwe labo libe ikho khona. Umgcini sihlalo weZimbabwe diaspora umnumzana Solomon Chikwero uthi sebekhulume kanengi lokho uhulumende okufuze aqala kwenze ukuze labo babe lentshukuntshi yokuthuthukisa ilizwe labo.
In as much as bafuna ukuthi nasiyenze i-remittance yemali ekhaya, nasi sifisa ukuthi ama-rights ethu eZimbabweans abe incorporated ku-diaspora policy. And ama-rights ngikhuluma nawo ngama-rights ekuthi mina ngimuZimbabweni ngifanele ngivote. Singayenzi i-diaspora vote, diaspora remittance and everything.
Umnumzana Chikwero uthi kufanele njalo urhulumende obusayo owezanu-PF aqede ukulwisana okusebandleni lakhe njengoba akekho umuntu ofuna ukusungula ibhizimusi lapho kulababusi abatshona bethwalelene imikhonto.
Plus uyabona manje sekunokulwisana kakhulu phakathi kweZANU-PF kuzenze ukuthi ipace nayo ibe slow. Ama-priorities eZANU-PF, because ZANU-PF ekhaya yiyo ehulumente, ama-priorities abo sebafakile kwinye indawo nothi indawo ye-national interest.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosazana Vuyani Hlazo uthi okunye abakufisayo ukuthi kube le mithetho ecacileyo evikela amabhizimusi hatshi ukuthi uhlale kuntshintshwantshintshwa okuyinto efaka amabhizimusi engozini.
Wona lawo ama-business into engiyi-expectayo ukuthi akhule kahle kungela ukucindezelana ukuthi noma kubhadalwa ama-taxes noma intengo yala esabe sivule khona ama-business kube indawo yokuthi nathi siyakwazi ukuthi sikhulise for kathesi lesikhathi esizayo.
Uthi njalo kufanele ukuthi uhulumende bezobala ukuthi kuyini akwenzayo ukuvuselela ezomnotho njengoba kunzima ukusungula ibhizimusi elizweni elabantu abaningi abangasebenziyo kukanti yibo khangelele ukuthi bathenge.
Njengamanje ngoba noma abasebenzayo imali abasiholayo zincane, abamabhizinisi kudiphenda ukuthi bayenze ibhizinisi njengaleyo impahla sebebaningi kakhulu, bayakhala abantu abakhoni, abantwana esikolweni, i-school fees, yonke into nje kuba nzima ukuthi abantu bangene kuleyo bhizinisi bathenge noma yini.
Kusenjalo umphathintambo Mpofu futhi kungekudala idale labaphathintambo liza kwemukela umthetho ozalawula ukusebenza kukahulumende labeZimbabwe abasemazweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 Medium Wave, la kushotwa 49301208 la ku 15775 kilohertz lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje ke sengilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba zabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise iWoza. Sihlaziya ingxabangxoza ekhona kwezombusazwe kulezi nsuku elizweni. Njalo sikhangela ukuthi abesifazana baziphatha njani kulokhu. Siyakwamukela kuhlelo.
Ya ungazinzi kwezomangaze ngokulisana kwama-political parties lokho uqhoze lokhona iyaphambanisa kakhulukazi uphumelela kwesizwe nxa uthutha kwesizwe kuphambaniseka kuthinta kakhulu omama ngoba singakhangelela kathesi ukuthi sikhangelele ukuthi wena kulezinto eziningi ezikwi-constitution yesizwe oma lithi ngingasikhanga i-parliament ekusebenza ngayo ababusayo babonthi i-constitution ya-implement kodwa kwenzakali lokho esikuzwayo ikulwa kwabo ukuthethana kwabo ukuxotshana kwabo ufuna ukuxotshana kwabo vele sokuzidinile abantu lokhona lokhona akusiletheli ukuphila endlini akusiletheli imisebenzi akusiletheli ingubela phambili so abantu lalokho esingathi khona sesidangalele asisakuzwisisi ukuthi kwenzakalani ngoba impilo zabantu okumqoka ukuthi zezimbabwe okumqoka kumazimbabwenzi kulahliwe kubekele eceleni laphana kusaliwa indlobo ezimbili nxazifile utshani bokufayo so kathi utshani nqaba usifa utshani bakufa kakhulu ngamakhontikazi ngoba ngilapho okulokudibo khona ngomama abazubuhlungu kakhulu kumele baselile abantwana kumele baselila omaka kumele baselile imbulili konke lokhu kupheke endlini kongokubonakala ngomama so isimo sozomkhuthaze elizweni lesinzi lose asimanga kuthi siyancindezela omama kakhulukazi
kodwa abanye bengathi hhayi lokhu kwenzakala phakathi kwamabandla la kuphela njalo akusoze kuphazamise kunhlelo
kuyaphazamisa inhlelo ngani ngokwami ukuze inhlelo ilizwe libe lentuthuko kumele kube lezinqumo ezenziwayo kube lokumanyana kwele mibono ehlanganayo yabantu basezimbabwe ukuthi sakhe ukhokhele okukhona kodwa ungathola ukuthi sesixabana lapho uhlangana khona yokuxabana kuphela kuyafana le ndlela sakhathethela endlini ukuthi kuyafana lokuthi nxa ubaba lo mama endlini umuntu akutshela ukuthi khona hhayi ezilonge impuphu ikhona abantwana bekumelela endlini akwa-affekthi kuyaba-affekthi afana ngoba awula muntu wathatha ithibolo ukuthi akula mama umama angathatha ithibolo ukuthi hayi dala njani namhla kumbe isikole okuhambe njani yikho kwenzakalanga ngelizweni nxa ubukhokheli usile nxa amabandla avusayo esile nxa kuzokuxhokozela kwezombangazi kulokuthi bakhangele ukuthi khona kathi vele bona ama-manifesto abo athini bathe ngo-2013 bevotisa abantu bevotelwa ngabantu bathembiseni sekukhohliwe lokho sexa sesikiza sekulama-G40 sekulama-lactose sekulawhatwat nibala content why kodwa kono kuyaqhokozela ama headlines vele asifakuthandi unezivula utane ngawasalalele le DC inxa sibaz zabunda khona lokho awasabala ama newspaper ungabuza umuntu ukuthi kepha lokuthi bade umgabu unike umongameli umgabu unike state of the national address abantu abanye ngithemba babuza ngakade ukulalela ngithile kulalelile ngoba mina ngizokuthi kwenza ke but no bengaso state of the nation yebo state of the NPF address so ande ungabona umongameli welizwe ukuthi unika state of the party address something is very wrong ngimi so kungana ke asifetha yabo mama ke asifetha ngesizwe ke asifetha wonke umuntu okhona ngoba akula ntuthu kwekhona okuza esizwele ngokuxabana I think mina ungathi abantwana bezindaba bayithuke abantu bezindaba bawune am analyze ukuthi sicashana njani noma policy sathi izinto konke sibe ka essay ikho ubuhlungu khona khona
siyananzelela njalo ukuthi labo abesifazana khona apho kubandla lezana uPF baphathekile kakhulu ekulwisaneni lokho
kona manje ngiyangathandile ngokufana labanye nje abanye omama abanye ama-organization sikhuluma ngokuthi ya izengalo kamama kwezombusazwe seliyanisekile kakhulu ngoba sifanele ntanintani asifanele bafele bana sifanele ama-issues abomama sesikhanya ngani sesifuna sesisebenzisa njengalana amaphaphethi opopayo abakopotela ukuthi siyaphunga ulahle umloba kulakuzithiba nje sesikhangelele kakhulukazi ukuthi yena ulokhu zenisakhalugwethi mkale nje njengonkosikazi kamongameli umama wesizwe awu uyalahle umloba kumele kuba ulinina bangumama ufike ube lokuzithiba ube ukhaphe ukukhomenta yonke indaba okuqokozela khona iye qokozela comments iyaqokozela uqokozela lokhu ngiyathola ukuthi ukhokho wathi uthuma uJason Duro hayi unexokozele ngathi sokwenza ukukhokozela siyakuthola kokukhokozela akula sithunzi lokhana sobe sikhala ngakho kwakunjengoba mama sithi mhlapha after this ukukhokozela konke lokhu emva kokukhokozela omama silomlando ukuthi sinike sisebenze gadalala ukuze isithunzi sikamama wezimbabwe sithembakale ukuthi singaba linina singaba lo mbono ozwayo ongaqondisa isizwe ngoba ugrace mbale ngathi eqinisweni ukuthi wena uyalilahla isizwe kalabo mama ngitho umama kumele abe ngokuthi hhayi abe ngokukhuzayo ngoba maphakamisa amaphimbo yena kuthi hhayi baba sengezinjalo siyimuli hhayi baba sengumdeni kodwa ungabona ngumyo ohlokozayo obaselayo ukuthi kuthunqeka kuthi hhayi silahlekele sibili sisesizini njengesizwe sezimbabwe njengomama singiyakhala ukuthi ngathisoneni size sehlihleke kangako
lowo unkosazana magodonga mahlango isiphathamandla senhlanganiso yewoza sixoxelaye okobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile mhlanga ubelela ngelihle kwezemidlalo iqembu le-Highlanders lithi amalungiselelo okusungula ngokusemthethweni umkhosi wokunanza iminyaka engamachumi ayisificamunwemunye iqembu leli labunjwa iBoso at 90 celebrations kusasa asemaphethelweni okuningi asikuzweni kungxoxo eyenziwe ngusithandekile mhlanga elo mnumzana Ndumiso Gumede
abatholayo bazabe beqale ngo-8:30 besukela abaye basukele Clubhouse, abaye basukele Petro Trade Garage emachobana le behamba ngenyawo befonile bematsha besiya eBarberville. Kuyabe kulama drum majority amankazana lana amahle abasakhulayo ababe behamba bele army band bathanda ingoma ezimnandi bematsha besiya khonale. Kuye simeleke ukuthi kuzavulwa ngokweqiniso ngo-10:00 kube le nkonzanyana njengoba thina ngapha esintini singabantu bokholo simele ukuthi ubaba uHlongwane onguminista wezemidlalo nguye eza kuthi bakithi sekuqalile-ke umdlalo omkhulu will officially open the celebrations ngo-8:45.
Okunye ke elikhangelele ukuthi kuzaba khona okufana lemidlalo yenguqu lokunye
bese sibona kunobhutshuzwayo wabomama ngo-12 phela omama sebathathe abathiya i-netball bathi labo bakwazi ukulikhaba bese uphinde kusiba leinye isivuthi sankundla ngo-1:30 kube sekusiba ke le nkulumo eziyabe zikhona okulabo chairman be-Highlander okulabo chairman bamakomiti wonke lama-chairman ama-chapter abasefolosi abasezansi nqabe mali benelisile ukubuya abasegweru abaseharare bonke banikwa ithuba lokukhuluma kathi-ke ngo-4 kuzaba le niqala kade egame e-Highlanders idlala le team eyethekeleleyo evela eBotswana amagame-ke aphele khonapho sorisiya ngomta wendoda kuthi loba sokuphelile njalo amagame bese kusiba le mgido siyagida ilanga lize liphume bakithi sithakazelela ilanga elikhulu lokuthi i-90 years i-team yabantu yabakhona.
Lo-ke ngumnumzana Ndumiso Gumede isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Hayi-ke isikhathi kasavuma ukuba siqhubeke sonke olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande lilala.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.